Oku okwenzakeleyo kulusizi ngoba umbuzo yokuthi kathesi ngubani oseyakhulumela isizwe samaNdebele ngubani ose ezinduneni oseyakhuluma iqiniso kwabaphetheyo. Okwenzakeleyo komahlaba ayithwale kulusizi ngoba kakwenzakalalanga isigaba sakomahlaba ayithwale kuphela kodwa kwenzakalele isizwe semaNdebele leZimbabwe at large, especially ebantwini abathanda iqiniso. Okungumbuzo kathesi ngubani oseyatshela ababusayo iqiniso, yiphi induna esiyakuma imela iqiniso, imela isizwe lamasiko? Ngoba eziningi sizibona zezinduna zebandla zezisenza i-commissariat work kodwa kungenziwa ngubaba uMaduna. So mbona ngazathi njengesizwe lezinduna ezintsha oda zisakhula kunengo oda kusafuze zikuthaphi kubobaba uMaduna, unfortunately sekuhambe wadlula kulusizi ngoba nguye ungomunye wezinduna oda zitshela uhulumende ukubana udaba lombhuqazo kufuze lilungiswe. Njalo ubekhuluma iqiniso ukuthi udaba lolu uma lusehlula ukuthi belulungise lapha ekhaya. Kungcono ezinye izizwe umhlaba ungenele uncedise lesi sizwe esabhuqwayo. So ngibona ngazathi kathesi ilizwi from ezinduneni ukuthi udaba lolu lulungise luya lisifa ngoba sezizintuthwane izinduna ezingakwanisa ukusukuma zikhulume iqiniso zitshele abaphethe osopolitiki. Singathi siwele lithunzi elimnyama. Kulusizi kakhulu ngoba especially kathesi ungakhangela ngodaba lombhuqazwe asebesithi luphathwe zinduna, uma izinduna oda zisima zikhulume ngeqiniso ukuthi indaba le kufo zilungiswe sezingasekho emhlabeni, uyazibuza ukuthi maso kuphambaniseka ngubani ozakhuluma. Sisele sisegcekeni njengesizwe semaNdebeleni ngoba uMaduna obengakhulumele abantu bakomahlabathwale kodwa ubekhulumele isizwe samaNdebele.